ukugcwala lokhu kweboda okokuqala siyakwazi iZimbabwe zayisela i-manufacturing industry. I-industry yethu esi-manufacture e-South Africa. So wonke umuntu osedinga ukudla indlela yakhe iqonda e-South Africa. Kube sokuthithi khona ngale lapho abaphumela uqili obuba khona okwenza ukuthi zwana abantu abaningi kuyafumbatiswana ukuze lowo othe waphuma masinyane afumbanise labo esibanike umsebenzi lowo ukuthi basikhangele. Labasuka lezinto ezingafunekiyo ngapha nabo ukuze baphume masinyane ebhoda laphana kufanele bafumbatise abezimbra. Nginokudana kakhulu ngoba even lami nginje labanye esinabo leministry nginanzelele ngike ngihamba njwana ngiyutshela ukuthi ngiyadrayiva lapha emgwaqo. Engikubone kusenziwa ngamapholisa kuya ngesabisa ukuthi i-corruption le ukuthi izayiceda kutheni. Namhla ngoba babe bengakwazi ukuthi ungumemba woparliament indlela abafumbathisa ngayo abantu. Pho bona laba amapholisa yibo esiwathembileyo e-border post labezimbra ukuthi basenzele lowo msebenzi. Kodwa hayi bona umsebenzi wabo sokuyikufumbathisana bebhadalisana izimali. Yikho ngidlula njile ukuthi akudingi bona singathina siyihulumende ukuthi sivumelane ukuthi sasiyekeleni into ze-corruption. I-problem yale is uniform. I-problem yale is uniform in all sectors of the government. Ngoba onke umuntu kashela mali, so the corruption is the best paying company. So everybody gets to that company.